Pompori Salvesuti bonabeleza mukutiba bophe ama vendors yena wasengenela ebaphambanisa umsebenzi wabo ekuphena ama vendors lapho. So kanya kubelo kungazwisisani kuhle lamapolisa konapho bona bekuthathela ukuthi kuthi ukuthi uhlose ukubaphambanisa umsebenzi wabo, yena kuyikuthi ayikwada ubebuza nje ufuna ukuthi azwisisise ukuthi kanti ama vendors lawa babothwa ngalithi. So khona kuyana amapolisa bona basike bakuthathela ukuthi kuthi ayuvele uhlose ukubaphambanisa umsebenzi wabo basebembopha. So ukuthi ngokunjalo-ke e-station basebesithi bona kabhadale ifayini ukwenzela ukuthi bamkhiphe sokasengikhulula.
Ukuhlawula ifayini lokhu gqwetha kutho yini ukuthi uyalivuma icala?
Hayi, yena ukulivuma icala vele akalivumi, lakhathesi lokhu uyalilandula. Uyena bekukhangele ukuthi xa kuyikuthi bengabhadali engahlawuli ifayini le kutho ukuthi useyalala esitokisini siyaziswa ekhoti ngemva kwe-48 hours. So konokena ngibona-ke akukhangelele wasengelele waseqinisa bona ukuthi kungcono ukuthi ahlawule-ke leyo fayini akhulule. Umuntu ekade sithi bekuvele kula ma-programs amaningi kade funa ukuthi abewenza, so ukuthi alale esitokisini bekuzasuka kumphambanise kakhulu.
Wona amavenda laba abathengisa ezitaladeni bebenzeni beze behlutshwe ngamapholisa?
Bekungelanto abayenzileyo. Akuhluphana nabo kwamapholisa, amapholisa kuyikuthi amapholisa bebesithi bathengisa endaweni lapho ongavunyelwanga khona ukuthi bathengise khona. Kanya yikho lapho usuke khona lo kansela la esengenele efuna ukuthi azwisise ukuthi kanti kungani amapholisa bebesithi abantu laba bathengisa endaweni ongavunyelwa ukuthi bathengise khona. So yikho usuka sehlukana khona namapholisa, amapholisa sebekuthathela ukuthi ufuna ukusiphambanisa emsebenzini wethu.
Umongameli Mnangagwa lo hulumende wakhe bathi amalungelo ahlonitshwa ngokufaneleyo eZimbabwe, kodwa abanye bayakulandula lokhu bathi abantu bayahlukuluzwa, abantu bayabotshwa mahlayana. Ungathi ukubotshwa kukakansila Makuwerere kuveza ukuhlukuluzwa kwamalungelo abantu yini?
Khona ukubotshwa kwakhansila lokhu kuvele kuyasoleka ngoba ubotshwe ekuthini ube ngumuntu okuyikuthi ubedinga ukuthi azwisise ukuthi kanti vele kuhamba njani. Amapholisa bona bakuthathela ukuthi vele kasifuni ukuthi usosiphambanisa wena emsebenzini wethu lowo. So khonokuyana vele kusuka kutshengisele ukuthi ilungelo labantu amapholisa kabaliphathanga ngendlela yakhona, and kusuka kungabi isibonakaliso esihle ekuthini isiyilizwe esizama ukuthi sitshengisele ukuthi sesihloniphe amalungelo abantu, kodwa nampo abantu bafunga ubothwa nje.